Siyabonga Gibbs Dube, siyalamukela emsakazweni weStudio 7 omgcibelo mhlaka 17 Mfufu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle welamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. UZulu usethandabuza ukuthi kanti vele unkosikazi Grace Mugabe usefuna ukubusa ilizwe na.
Ungananzelela leya akathisa yadreseka sezimpina lezi. Kule nto engaziyo abantu bamahala ukuthi wayezengalele yalo ngoba ehambe ngesezimpina yalo kuthiwa edakiwe i-Air Force. Wazokuthi u-Vice President umpoko yena wahamba nge-motor pass.
Uhulumende uthi imikhuhlane engathelelwanayo okubalisa owemvukuzane lokho isanda elizweni.
Ngiyabona ukuthi ulwazi lungabe lukhona kwabanye, kodwa kwabanye ngoba nxa ukhuluma labo ungani hayi alukabi kakhulu ulwazi lwakhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulomsakazo. Ukubhodabhoda ngelizwe okwenziwa ngunkosikazi Grace Mugabe esenza imihlangano lapho athuka khona ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF sekuchiye uZulu elemibuzo ethi kanti usefuna ukubusa ilizwe na. Kodwa yena unkosikazi Mugabe uyalandula lokho esithi inhlelo zakhe zemihlangano zijonge nje ukulimukisa uZulu ngendubo eziselizweni. Sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association.
Iyananzelela ukuthi ngiyoseyadresa amarali and ungananzelela leya akathisa iyadreseka sezimpina lezi. Kule nto engaziyo abantu bamahala ukuthi wayezengalele yalo ngoba ehambe nge-presidential helicopter yalo kuthiwa edakiwe. I-Air Force. Wazokuthi u-Vice President umpoko yena wahamba nge-motor pass. Uyabona ngaso kunjalo boshe ngu-president welizwe ngubani.
Khona ukwenza kukamnumzana Mpoko ukubona njani? Simbone lapha enguye ongani kade ekhokhela esingathi lokho ngama-praise kankosikazi Mugabe. Ukubona njani?
Ye, ukwenza kukampoko ungathi ngulwane umuntu ongathi wangena esikhundleni ngabona ezitshela engacabangelile ngangena. Ngoba sibona ngathi nge-position yakhe besifisa ukuthi ngawufika ama-issues ukuthi yena njebe sengenile. Ikakhulu thina abantu bangapha bemandebele besikhanyela ukuthi ngawe uyasinika ama-issues ukuthi kambe sizadevelophe. Imadebele njoba vele sihlala sikhala ukuthi hayi si-marginalize ngemuva. Okanye ungathi kaqondakali ukwenza kwakhe kuhle. Kukhanya ngathi umuntu ongela phana ngengozi and just want to please kukanti abantu i-expectation yabo ukuthi bona bebekhandi ukuthi yena ngawuyaba la ma-programs abe lento ezibambekayo ezokuncedisa ikakhulu abantu bemadebeleni ngoba tokethu siyakukhola ukuthi thina ngawule kuthiwa kule two vice president and yena njengomuntu wayekuzaphu sikhayinto sodiya-1987 abantu bekhalini asebenze kakhulu kulo mkhono wemandebeleni kodwa akukhanyi so kuzananzisa abantu abaningi laba samthatha isibilize sebebona ngathi hhayi ngumuntu nje khona le abasamthatha i-seriously abantu.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Uhulumende uthi imikhuhlane engathelelwanayo okubalisa owemvukuzane lokhe isanda elizweni, kungakho kuqakathekile ukuba uZulu afundiswe phezu kokudinga ulwazi isikhathi sisesekhona umkhuhlane ungakasabalali. Abenhlanganiso we-Cancer Association of Zimbabwe bona bathi abantu lokhe besesaba ukudinga ulwazi lalapho benanzelele ukuba izibonelo zikhomba ukuthi bengaba belemvukuzane. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umphathi ntambo wezempila kahle uDr. David Parelenyathwa uveze lokhu ngesikhathi kuphawulwa kusemthethweni isikhwama se-Health Development Fund emawusekwa esesithatha indawo yaleso besisaziwa ngokuthi yi-Health Transition Fund. Abaphathisa asebelayo le mikhuhlane bethi asebekunazelele ukuba lokhe kulokwesaba ebantwini iningi labo likhethe ukuyadinga usizo isikhathi sesiphelile lanxa eminye imihlobo yale mvukuzane iselapheka ingaphanga ibonakale. Obona ngizokhulumisana loZulu emtholisa ulwazi enhlanganisweni ye-Cancer Association, uMnumzana Love More Makurirofa, uthi lokhe lusilela ulwazi kuZulu lanxa sekungani kunganeno. Kunje balutshwana abaza emahofisi nabo ukuzahlolwa amabele abo njengoba linyanga kulapho kuqakathekiswa khona imvukuzane ehlasela amabele. UMakurirofa ethi isizathu kuyikusilela kolwazi kanye lokwesaba, okuyinto esekelwe ngusister Thandondlela, omunye wabasebenza loZulu enhlanganisweni ye-Island Hospice Services, lapho uZulu aya esesiyadinga usizo esegula ngemikhuhlane engathelelanwayo le kakhulukazi eyemvukuzane. UNkosikazi Ndlela uthi lanxa uZulu eselolwazi oluyingcosana, iningi kungabeza kibo ususabalele umzimba wonke umkhuhlane ethi yinto ebadanisayo kwamagama bona njengabasebenza kuhlangothi lwabaphathisa abaphila lemvukuzane leminye imikhuhlane engathelelanwayo. Ngiyabona ukuthi ulwazi lungabe lukhona kwabanye, kodwa kwabanye ngoba nxa ukhuluma labo ungani hayi alukabi kakhulu ulwazi lwakhona. Njalo yikho sifisa ukuthi ngathi siyafundisa kakhulu, ngoba thina enye into esiqakethekisayo e-hospice ukuthi sifuna ukufundisa bonke abantu izigaba ngezigaba ukuthi bakwazi ngemsebenzi yethu, ngoba kuyavusa ingqondo ebantwini abaningi ukuthi bakwazi ukuthi masinya bayedinga ukuncedwa, akumelelanga ukuthi uzugule.
Kuqakathekile ukuthi uZulu afunde ukudinga usizo kusesemasinyane, aphathiswe kwazibani ulakho kusila osele mvukuzane njengoba iselapheka enye yakhona ukubalisa eyebele leyomlomo wesibeletho, kutsho uNkosikazi Ndlela.
Kumele ukuthi khwamphana engxa yomkhuhlane uyaqalisa uhlubanjwe masinyelaphe, ngoba njengekhensa yenali ikakhulu esibeletho kumbe ebele iyakwanisa ukwelapheka sibili umuntu aphile impilo eright isikhathi eside kakhulu kakhulu. Izikhathi eziningi abantu siyabona ukuthi bayamelela ukuthi umuntu azaguli, yikho kuhlupha khona ukuthi kayisalapheki nxa sinemethekile laphandle isihlupho kwelapheka.
Kungakho uhulumende ethi kumqoka ukuba ingaze yakhohlakala limikhuhlane ngesikhathi kuhlelwa inhlelo zempilakahle, kungaze waqakathekiswa imikhuhlane ethelelanwayo kuphela, inkokheli zikhohlwa ngale engathelelanwayo, yona inani layo elilokhe liqonga abantu belibele isiqeda imiphefumulo yabanengi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya impilo yabesifazana abaphila emaphandleni ukuthi baziphilisa njani. Sixoxa lo Councillor kaWard 20 eNkayi uChief Nkalakatha, uCouncillor Marian Ndlovu, owebandla le-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Morgan Tswangirai. Siyakwamukela kuhlelo Councillor.
Yebo.
Kukhona osokuguqokile yini kumbe impilo ilokhu ifana la kuqala?
Okuthintshileyo ukuthi sesihlele phansi sabona ukuthi njengalokhu kuhulumende ukuncediswa kwangikhona ungathi kunzima, imali kuthiwa kayikho, sazifomela ama-groups ama-clubs iwasincedisayo singomama. Kuyatshayelwana izimali ama-$50 $50, sebe singama-group of 10. Abanye bathengelana izinkomo, abanye bachaye njalo bathenga ama-grocery, abanye bachaye njalo bathenga izimbuzi lokho kusiya ngokuya abanye ngabafuye izinkukhu
kodwa wonke umuntu uyenelisa ukuthi abe leqembu lakhe linjalo lapho aphatheka kulo kumbe kufuna labana abalinzuzo abaleholo nyanga zonke
hayi vela abantu abaneni siphila ngezingadi ayisibo bonke ukuthi abahola Sesahlakani phasalima izingadi khona phezingadi ngesabe sikuthengisa sabe sikwazi ukuthi inyanga nxa iphela kumele ngibe sengqoqa imali engaka sincedisane ngoba lokho kokuhola landiyazibonela ukuthi lezo lezimpapho ungani sokunzima okune ngisukuzwele eHarare thina ngapha emaphandleni avele siphila nzima nxa ungazincedisanga kunzima sesisuka sinanzelela ukuthi singatshayelana sithenge kumbe kuyabe kuthenga imbuzi ezinganani kumbe zinkukhu ezinganani kuyabe kungokwegruphu konke khonokho kuyinto okuyabe kuthi nxa kulokushiyana kushiyane ngokuphela komnyaka
sesikhangela ezingadini lapho kuyini elikulimayo njalo amanzi liwathola ngaphi
ezingadini siyalima imbhida silima amatamatisi silima ihanyanisi silime konke obeetroothi obhathanathi vele silima izinto ezitshiyeneyo esibona ukuthi abantu bayakuthatha masinyane ikakhulu laba abaphekayo izitshwala kuma-restaurant langaphi le makhaya ngoba izitshebo vele ziyaduba yikho kusingenisela imali nokuze sithengele amagokoko siphile amazwe siwathatha ezibhorane ama-challenges esihlangana lawo yokuthi izibhorane ziyafa ezinye ezinye ziyagejwa sibili kodwa ezinye ziyafa ziyagqibeleka phansi ziyadilikela ezinye njalo engxenye zife kutholakala ukuthi insimbi sokumele ukuthi kuthiwe kunye zithengele nini okunye nxa kungama-pipes sihambe siyedinge khona ngale DDS
umhlabathi la uthola ngaphi
umhlabathi siyawuthola ngoba kulama-nutrition gardens amaningi kulaba abangalama-nutrition gardens bayakhuluma labo babosobhuku bayaba-ofisa indawo benza izingadi zabo sincediseke sisiya phambili hayi umhlabathi sibila silahlupho ngawo
ingadi lezi livikela njani ukuthi izilimo zenu zingadliwa izifuyo kumbe zingatshontshwa
ukuvikela kwethu kukanje ezinye zivele zilokhu zafakwa ama-fence kudala okuthi ukuthi sibe sigebha izigodo esezidliwa sireplace then laba abanye ababe benikwe emuva bona balama-challenges okuthi incingo kabalazo babiya ngamahlahla esikhathini inkongo ziyangena zibalimazi
inhlelo lezi iningi labesifazane emaphandleni baphatheke kuzo kumbe bakhona njalo abanye abaswelayo abangekho kulezi nhlelo
bakhona sibili abaningi ngathi vele njengoba ngikhuluma so ngisenze nje sibili khona apha ngowadi 20 abaningi vele akulanto abayenzayo ngaphandle kwabanye asabaze babambana labo baba abanye laba ba-andizetef yuwomama abatshayelana $20 labo ngeviki bathenge umapharafini ithi membe iphinde ithenge one mbodlela sosibe lokho sisiyathenga silokho sireyise isikhwama lapha njalo sesinanzelela ukuthi njena sesiyabuye ekulimeni sesiza kwenza amalima kuthiwa ngomantengwane labo kuthiwa incedanani igroupu leyo sokuya kwenziwa amalima njena sesiya kuye emasimini ongakwanisiyo laye bahambe ahlakulelwe la ngalo ongakwanisiyo laye ahlakulelwe lokho kubhodwana kodwa lokho kutshaya imali kusehla kusiya phambili
sesikhangela ukwabelwa ukudla lolunye uncedo oluvelela kuhulumende kwabiwa kuhle yini khona ngapho enkayi njalo lani okhansila liyaphathisa njalo akukhethwana ngokuthi ubani usekela liphi ibandla
hhayi awubone ke kwezokudla sibili kwezokudla okuvela kuhulumende esasikucinile amarayisi kwakukhethwa kwakunikwa akuthiwe kufunakala bezanu kuphela ongasowezanu hhayi kulokho kwama-NGO yikho kungcono ngoba bayakuthi sicela abadubekayo sicela intandane ezihlala zodwa omama abahlala bodwa abafelo labafelokazi labanye nje abangani bayahlupheka yikho kungani kungcono kwama-NGO okwedlula kukahulumende okukahulumende kubi sibili kuyabandlulula okusimangalisa kwangikhona ukuthi kubandlululani kadeni uhulumende nxa esewinile anti umela ilihlo lakhe likhangele umuntu wonke ezimbabwe kodwa uzathola ukuthi kuyabandlulula
siyabonga kakhulu singavalelisa abalaleli
hhayi lisale balaleli sizahlangana kwelizayo
leyo bekuyingxoxo lo Councillor Maria Ndlovu kukaward 20 enkayi kochief Nkalakatha owebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithiye indlebe njalo ngeviki ezayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga ke sithandekile mhlanga ubelela ngelihle njengokutsho kwako sithandekile lingalalela njalo kuhlelo linye kuvikezayo. Ingoma emnandi, ingoma kaMafikizolo ethi yona ungenza happy, you make me happy, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesilakho lamhlanje. Unkosikazi Grace Mugabe kambe enga esefuna ukuthi abuse ilizwe na? Uhulumende uthi imikhuhlane engathelelanwayo okubalisa owemvukuzane lokhe isanda elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama uChris Gande lilale.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.